Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuMfumfu 2020. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bona laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovider imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo.
Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kuright as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma election makuvota.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekho bulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNust. Ngemva kwalokho azohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni wemandebeleni behlaziya udaba lwegugurawundi. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika nolwamanye amalunga edale lephalamende luyaqhubeka phambilini kosuku lukamhla ka 3 kuLwezi khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempila kahle izolo uveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili 8349 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka leli gcikwane. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mbili i 7864 ukuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 242. Ukuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,759,794 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 42,336. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amane lanhlanu 45,179,529 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,183,116 kubika abekolitshini leJohn Hopkins University leMelika. Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi babuyele emsebenzini kanye lokuba imihloliso abamele beyibhale ekupheleni komnyaka idluliselwe phambili njengoba kungekho abakufundileyo lonyaka. UMavis Kamasethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lezi zifundi zithi ukutshengisela kwalamhla kuza ngemva kokuba bese incwadi zezikhalazo ezedlula amachumi amabili kusukela ngeviki yakuqala zivulwa izikolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izifundi ilizwe lonke jikelele zikhalaze kunkokheli yedale lephalamende labantwana kanye lequla elimela lezi zifundi ilizwe lonke ele student body. Umlawuli wedale lephalamende labasakhulayo uChristopher Jaden Mthasa uchasisa kabanzi ngokubenze bathathe inyathelo lokutshengisela lamhla.
We need our teachers back. Yes. They need to have a dialogue and negotiation that they need to push for our teachers to come back.
Sifuna ababalisi bethu babuyele emsebenzini. Kumele kube lokukhulumisana ukuze babuyele emsebenzini. Sesibona izihlakalo zokuganga esezisenziwa ngabantwana lapha ezikolweni okulakho ukungenisa abantwana engozini enkulu. Kungakho siyakhalaza kuhulumende njalo sikhalazela kumongameli welizwe umnumzana Idi Mnangagwa inawohleze esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Nation Mzitirwa uthi okukhalazwa ngabantwana yikho kanye abahlezi bezama ukubonisa umqhatshi wabo.
Abantwana laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovider imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo so that abantwana bafunde ezikolweni, so that uhulumende ayenze umsebenzi wakhe ukuprovider basic education.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Jenesani Ntungakwa, uthi lanxa elincoma inyathelo elithethwe izifundi, kunenge okusadingakala ukwenziwa ukuxazulula udaba lwababalisi.
Yena uhulumende labo abazali kumele benazelele ukuthi sokufunakala labo inhlanganiso engabe ihlanganisa ilizwe lonke, ebambanisa abazali, ababalisi labantu abesikolo, ukwenzela ukuthi ma bekhuluma kuhulumende kube yilizwe elizwakalayo, ilizwe eliqondileyo. Asingeke sasole ukuthi abantwana babona bengakalungiseleli ukuthi babhale amazamanichini la akhulunywa. Lelo liqiniso. Kodwa ke liqiniso lalo njalo ukuthi uhulumende laye usebafinyile. Uhulumende kwangani akasela ndaba labantwana, kanti khona silungiselele ukuthi yibo abazaba izikhokeli zakusasa.
Kodwa umqondisi kwezokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Blessing Taunga Nandoro, uthi kabalaqiniso lokuba abatshengisele namhlanje ngabamela izikhalazo zezifundi ilizwe lonke, ogoqela ukudluliselwa phambili kwemihloliso lodaba lwababalisi. Kodwa izifundi zithi zizoqhubeka zitshengisela maviki wonke ngolwesihlanu, uhulumende aze azilalele izikhalazo zabo walungisisa abakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekobulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNUST. Ngemva kalokho wazohlangana lenkokheli yomdabu yomhlubulweni weMandebeleni behlaziya udaba lombhuqazwe wegugurahundi ukuthi lungaphathwa njani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume ngemva komhlangano umongameli Emerson Mnangagwa awenze lenkokheli yomdabu kobulawayo esigodlweni sakhe ese-State House behlaziya ukuba luphathwe njani udaba lombhuqazo wegugurahundi. UZulu emhlubulweni weMandebeleni uthi lanxa esamukela inyathela likahulumende lokukhulumisana kabanzi ngegugurahundi, kunenge okusamele kwenziwe. Umnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo eyisiphathamandla njalo sebandla lezaphu, uthi kuhle usebenza lenkokheli zomdabu kodwa kumele umsebenzi wenziwe ngendlela eqondileyo.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kurayithi as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election ma kuvota. Zisebenzise iqiniso ukuthi ngoba yizo ezaziyo abantu abafayo lababulawayo ukuthi kwabulawa abantu abanje endaweni enje, kwagqitshelwa endaweni enje, obandla bobani, yibaba besazi, yibo njalo abenelisa ukubiza abantu bebahlanganisa ngezigaba ngezigaba zabo.
Kunjalo nje ngaphambilini komhlangano lenkokheli yomdabu, umongameli Mnangagwa ugcobe abafundi abagqibe izifundo ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lamakhosi ngabakuhlafunileyo njengoba umhlangano wabo ubungavumeli uZulu lentatheli izindaba ukuba zibe khona. Kusenjalo lamhlanje inhlanganiso ezimeleyo eyesites ivule okusemthethweni indlu yokugcinela imbali yegugurahundi, yethula njalo imifanekiso wedocumentary okhuluma ngodaba lolu olulesihloko esithi I Want My Virginity Back, ozaphanyekwa njalo enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Umqondisi wesites umnumzana Zenzele Ndebele ukhuluma kabanzi ngomsebenzi abawuqale lamhlanje.
Site ibilontsha i-documentary ekhangela ngendaba zokudlwengulwa kwabomama ngesikhathi egugurahundi. Indaba abantu abaningi abangakhulumi ngayo, ikhothe senze i-documentary le sitshengisa abantu ukuthi omama abaningi, abantu abaningi emathebeleni basazwa ubuhlungu obuningi ngendaba yegugurahundi ngoba badlwengula balabantwana abangelaboyise. Indaba abafuna ilungisiswe.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obesemkhosini wokwethulwa komfanekiso wefilimu legugurahundi uveza umbono wakhe.
Kuyasibonisa ukuthi laba abakhuluma ngama-reburial lama-birth certificate o azonikezwa ama-victims abakaqalisi ngoba udaba lwegugurahundi lwedlula lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi isayithi iveza indaba ebingavamanga ukuphuma emphakathini.
Kuyadingeka ukuthi njengoba sekukhulunyiwe kulungiswe kurawunda sonto nje yokuthi kungcwatshwe abantu baphiwe ama-birth certificate kuthiwe sekudlule. Umonakalo ubanzi kakhulu.
kakhulu.
Umfanekiso wefilimu ovezwa ukudlwengulwa kwabesifazana ngesikhathi sompuqwazi weGugurawundi ludaba olungavamanga ukubekwa emphakathini, iningi lisithi iSites yenze umsebenzi omuhle. Icommission ebona ukukhumisana umlotha ayenelisanga ukungena lumthimba walamhlanje bebesemhlanganweni lomongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantu abayisithupha abagoqela amapholisa labogatshalo abacuphi ama-CIO bamiswe emthethwandaba eHarare namhla besetheswa icala lokusebenza lonkosazana Henrietta Roshwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngudlule golide. Abasolwa laba bagoqela umnumzana Ali Mohammed ongusomabhizimusi unkosazana Roshwaya athi nguye umnikazi wegolide lamapholisa amabili umnumzana Paul Chimungu lo Superintendent Shokom. Abanye njalo ngumnumzana Stephen Chengerai Tserai lo mnumzana Rafios Mufandawuya abangama-CIO kanye lo mnumzana Gift Karanda obikwa waqamba amanga ukuthi laye ungumcuphi. Phezu kwecala lokuzama ukuphuma elizweni efihle i-16 kg zegolide elibiza imali ephezu kwe-$300,000, unkosazana Roshwaya laye umiswe njalo imthethwandaba namhla esetheswa icala lokuzama ukufumbathisa amapholisa ambophayo lokutholakala eligolide ngaphandle komthetho. Kusenjalo, umsekeli we-MDC obesehlale esitokisini okwenyanga phose ezimbili umnumzana Terence Manjengwa uze wakhululwa namhlanje ngemva kokuvunyelwa ngumahluli we-High Court uJustice Eric Andewere ukuthi ahlawule imali yesibambiso se-bail engamadola azinkulungwane ezinhlanu i-$5,000. UManjengwa ubotshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo labanye ababili ngesikhathi bephandle komthethwandaba belande kuyakuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala. I-Zimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uJustice Ndewere usole uManji owala ukukhulula uManjengwa ngebail esithi wehluleka ukuhambisa kuhle umthetho. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lukamongameli olwamanye amalunga edale le-Senate lawe-House of Representatives lezigaba ezitshiyeneyo emadolobheni eMelika. UGist weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje amabandla amakhulu kwele Melika ancintisa kukhetho lolu akhankasa emisakazweni kumabonakude emadolobheni emaphandleni lenkundleni zokuxhumana esenzela ukukhanga abantu ukuthi babavotele. Ibandla lama-Republicans limelwe ngumongameli Donald Trump lomsekeli wakhe umnumzana Mike Pence, kuthi ke elama-Democrats limelwe ngumnumzana Joe Biden nonkosikazi Kamala Harris. Okwamanje sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisificaminwembili 81 million vote kukhetho lolu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebeyingxenye yelizwe leli bayavota kukhetho lolu. Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala duzane leWashington DC uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavote.
Kuqakathekile ukuthi ngulowo lalowo olelungelo lokuthi avote enze njalo. Esikhathini abantu bathi ivote yami ngenza umehluko sibili. Yeah, ivote yo wonke umuntu yenza umehluko. Kulabo abangenelisi ukuvota licabanga ukuthi kulalabo abangela amalungelo ukuthi avote yini eliza kuba lilizwi lawo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Phidizela Ngcobo uzavota kukhetho lolu. Ungcobo uthi baningi abantu abazovotelwa kukhetho lolunyaka.
Saka 3 November kuzabe kulilanga elikhulu lapha e-America ngoba abantu bayabekhetha elonyaka kufotelwa umongameli kwamanye ama-states akhona kunye lama-senator, ikanti ama-states wonke njalo azabe evotela abameli endlini yephalamende lapha eyazakala ukuthi House of Representatives. Loba abantu bezabe bevota okupheleleyo ngolwesibili, ukuvota khona sokulesikhathi kwaqalisa lapha. Abantu bayenelisa ukuvota ngokuthunyelwa incwadi eziyabe zile phepha lokuvotela ukuthi ibhalothi bese bevota ke bethumeze. Lo nyaka ngenxa yegciwane leli liphasaleleyo bakhuthaze ukuthi abantu abaningi basebenzise lokhu kuvota. Ukhona njalo kunye okwenzakala kuthiwa yi-early voting lapho ama states avula khona ukuthi abantu bebuye bezovota. Ilanga ngokwalo lingakafiki. Lo nyaka abantu abaningi bayakwenza lokhu ngakho kuthiwa abantu abaningi sebehle bathatha leli thuba ukuthi bevote ukuthi mhla ka-3 November bebe bephumula besisemakhaya.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu.
Ukhetho lwaseMelika lubaluleke kakhulu ukululandela ngoba iMelika inomthelela omkhulu emazweni amaningi kwezomnotho nezepolitiki zalawo mazwe. Siyambona uJoe Biden engathi uhamba phambili kuma polls echaya laphana kancanyana nje uDonald Trump. Kukutshengisela sengathi abantu bamthakazelela kangcono, kodwa ke sesike sakubona phambilini ukuthi ama-polls kwesinye isikhathi asiwo agcina ekhomba ukuthi ngibani ozonqoba, ngoba kwesinye isikhathi kuba nama-swing states nama-key states agcina eguqula isimo ade siboniswa ngama-polls ma abantu sebesiya ku-election. So sizobe sikukhangelela ukubona ukuthi ngibani ozonqoba mhla ka-3 November, ngoba nakho kungaba nomthelela ekuthinini ilizwe lakithi, particularly eZimbabwe, ukuthi kuthiwani ngodaba lwama-sanctions nodaba nje lwepolicy ye-America towards ilizwe lakithi.
Ukhetho lukamongameli kumele onqobayo athole okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Ibandla le-MDCT selikhuphe umnumzana Daniel Molokele webandla le-MDC Alliance esikhundleni sokuba ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ephezulu e-higher and tertiary education, njalo endaweni yakhe sokulonkosazana Lindiwe Maphosa olilunga lalelo bandla. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Molokele omela iwange central edale lephalamende engakaxotshwa kuleli dale libandla le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esalinika amandla okwenza lokhu ngokuthi umkhokheli walelo bandla unkosazana Thokozani Khuphe nguye umholi oqotho wamalunga awayengawe-MDCT sabambeni, atsho umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance. Isikhulumeli sedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wethule umbiko lo izolo, njalo uthe umeli we-Southerton kuleli dale umnumzana Peter Moyo usethethe isikhundla sikamnumzana Charlton Wende owaxotshwa kuleli dale kusihlalo sekomiti ebona ngozokwethulwa kwembiko kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku ye-communication technology. Unkosazana Yvonne Musarurwa we-MDCT usengumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemvelo e-Environmental Portfolio Committee esikhundleni sikakhonsilia Chinanzwa Vana, njalo umnumzana Sipho Makonise usephethe isikhundla sokwethulwa kwembiko esasiphethwe ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda we-MDC Alliance. Unkosazana Khuphe nguye okhokhela amabandla aphikisayo kuleli dale, kuthi unkosazana Paulina Mopariwa ukhokhela amalunga ngu-Chief Whip. Sixoxa lomnumzana Molokele ngalolu daba.
Akula muntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far, esingathi ngesilungu i-performance appraisal. Okwenzakeleyo ukuthini abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingumgcini sihlalo, okuqakathekileyo ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho-ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa, okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhuphe. Mina ngiyalile ukusebenza laye, so yikho ngikhitshwe isikhundla lesi. And ngicabangela ukuthi ikomiti izaqhubela phambili isebenza, engofisayo ukuthi iqhubele phambili sezingeni elingcono kudlalela kade likhona, ngoba ngemva kwakho konke lokhu singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizweni lakithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-recall, ngoba okwamanje i-recall ayikayenziwa kodwa ukhangelela ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokhu kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami, kodwa ngicabanga ukuthi ni mangibele Harare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sikukhulunywa edale lephalamende, mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi, bengilandelela uhlelo lephalamende ngoZoom. So mina ngibe ngomunye oreplaceway kodwa ngingakarecola. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarecola, ngicabanga ukuthi ni akusensuku zatshwala, maduzane nje ngizarecola. Akulanto emangalisayo ngakho lokho, ngoba besimelela ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi ni wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha neParliament uyaba le nkinga nale kuthi angagcine serikholiwe. Ngakho-ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi ni bafisa ukuthi ni ngingasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe eParliament, yikho okwenze ngakhitshwa lokuba nguchairman.
Lowo ngumnumzana Daniel Molokele omela iWange Central edale lephalamende. Siphinde saxoxa loNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South ekubandla leMDCT osephethe isikhundla sikamnumzana Molokele.
Lami ngiyabonga ukuthi khona phezu kokusebenza kwami konke bengikwenza eParliament okweminyaka emibili edlulileyo, labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena eParliament njalo ngumuntu lami osakhulayo, ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuParliament yena ngokwayo, ngoba even abakhokheli betheka ungena iParliament uyatsho layo ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So lami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethelezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethelezi isikhundla bephuma?
Man, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla. Ngoba into eyenzakalayo esithandekile, njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke we-MDCT kabuyele ku-2014 ayethatha isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangikuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Aba, ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho.
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka-4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka eBeitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibili, ngisesemncane, ngiziqale ngo-2000. Sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitshe elifikileyo, ngagijima ngazokuma mbijana phakathi kwesikhathi ngisayenza okunye kwesikolo, then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engikiyo esengibhuqe ngabhuqe ezombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.
Lowo Nkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edale lephalamende, njalo osengumgcini sihlalo wekomiti yaleli dale ebona ngemfundo ephezulu. Usibonisiwe sithole omunye wabasungula inkululeko yabatsha School of Arts iyasa kaseko. Umqondisi weqembu le-iyasa uNkululeko Dube uthi usibonisiwe ubhubhe izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. UDube uthi umoya ubekhala ngobuhlungu abuzwa esifubeni, ugule usuku olulodwa. Uthi kukhangelelwe ukuba usibonisiwe olengane efunda isikolo semfundo yaphansi uzangcwatshwa ngempela viki. Usiboniswe wangena kuqembu le-IASA labantu abagoqela uSandra Ndebele labanye. Ubhubhe ngesikhathi kusadingisiswa okwehlele uCalvin Nhliziyo, umculi olodumo olensukwana ezithile etshonile. Umtshayeli wemota eyathuza uCalvin yambulala duzane lendlu yakhe eLuveve ubikwa ezethulele ezandleni zamapholisa namhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
They wanna do me like my type,
do me like my type.
Wanna chase me out the city with they hate. But tell you, Kelvin, who's a follow ya?
Kelvin, who's a follow ya?
I want him out,
Umkhulu Ncane Nhliziyo udlule emhlabeni ngensonto ekuseni njalo ukufa kwakhe kutshiye inhliziyo zabalandeli bezomculo kanye labakade besebenza laye ezisopha. Obe ngumproducer wakhe eminyakeni edluleyo uFreak yena osesebenza eselizweni laseSouth Africa uchaze uMuyi njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni ezomculo edolobheni lakoBulawayo, ikakhulu umculo ohlobo lwe-hip hop.
Njengomuntu lana obethanda umsebenzi, impact abelayo kube bengekho like kube lamanikho. Even iBulawayo in general, it's because of him.
I feel like my cup running over now. Yeah, I ran my race.
I'm an artist, I'm a name, they're actually rapping now. It's because of Job. He's fired, you know, and he's been pushing for unity. We have to be united, Sivamari, to push Ibulawa industry to another level.
Yes,
kwaito uMawiza uthi ufunde okuningi kumuyo obethanda ukubona abaculi abacathulayo bephakama.
Kelvin hlangane laye eSberg ngisiya eLuveve estudio sakhe ngisenze ingoma yami yokuqala. Umuntu ohle wabhiliva umculo wami njalo lalapho esenza ama-national tours ube ngithatha ngihamba laye ngifundile ukuthi nxa uku-music industry kumele uziphathe njani njalo kumele uqakathekise umculo wakho. Ube ngumuntu ade ethuthukise abafana abancane. Siyahlekelela kakhulu. Sithi kalale ngoxolo uLuveve Boy.
Lokuhlekisa elakuqala koBulawayo uNtando Van Moyo yena uthi uCalvin ubachiye esikhaleni ngoba bebesebenzelana laye kakhulu kunhlelo zabo ezijiyeneyo.
Silahlekelwe kakhulu insizwe besisebenza layo uMahlekisa. He was one of our star players ku-social soccer team yethu. Umuntu bebuye ezosisupporta la ku-comedy, buya la ezoperform i-comedy, senza ama-roast laye. Sithola omunye umuntu mhlawumbe esingasebenzisana kuhle njengokuthi besisebenzisana kuhle laye njani.
UCalvin ubhubhe ngemva kokuba etshaywe yimota ekuseni ngensonto evela endaweni yeMagandeni Cricket Club ukuyabukela umdlalo wenguqu njalo ubesele minyaka engamashumi amathathu lanhlanu yokuzalwa. Abenza imisebenzi yokulibazisa uZulu babekwa behlangene babumba amakomiti azasebenzelana ndawonye ukuze kuphathiswe imuli kaMuyi njalo ukhangelelwe ukubekwa ngensonto. UMuyi udume kakhulu ngengoma ezibalisa ethi wazikhuphani ayicula lo mculi wakule South Africa uCaspar Nyovest.
Mele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Izifundi zezikolo ze primary le secondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle.